Taba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 Mfandula 2023 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Besexpect ukubona more young people in this cabinet to provide solutions. Ukuze izwe liye phambili ngasike khona izwe lakhiwa ngabanikazi bakhe abantu abasha so far yibo abale future abayithangeleyo.
Amalunga edale labaphathintambo bakahulumende omutsha labasekeli babo ele cabinet bafungiswe ukuqala umsebenzi namhla eHarare. Umeli weSunningdale edale lepharlamente ukubanja le-Citizens Coalition for Change unkosikazi Maureen Katemaunga ubotshiwe eHarare namhla esethiswa icala lokuthuthuzela udlakela. Abasakhulayo abanqobe kukhetho lokuba ngamakhansela kanye lokuba ngamalunga edale lepharlamente sebethembise ukuthi bazasebenzelana ukuguqula umumo wabanye babo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Amalunga edale labaphathi ntambo bakahulumende omutsha labasekeli babo ele cabinet bafungiswe ukuqala umsebenzi namhla eHarare. Bazaqhuba umsebenzi okweminyaka emihlanu elandelayo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umkhosi wokugcotshwa kwamalunga ekhabhinethi wenzelwe esigodlweni sikamongameli welizwe eseState House eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuba uzasebenza labaphathi ntambo bakhe ukuvuselela umnotho welizwe. Kodwa umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change uthi akaboni ukuthi kulokutsha okuzenziwa ngukhulumende kaMnangagwa.
Ngesizathu sokuthi uba mnumzana uMnangagwa ngokwakhe kazange anqobe ekhethweni ngala mvumo yokuba efake ikhabhinethi kodwa uya phambili kodwa sithi hayi lingadani siyalungisa lathi lapho sikwanisa ngakhona ukuthi kulungisiswe kuhanjwe ekhethweni olutsha. Lokho sokufuna ukwenzakala eZimbabwe akulunganga. Okokuthi umuntu oyi-1 uyathatha abantu bakhe izihlobo zakhe abafake badiwe ikhabhinethi yelizwe leZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Herbert Jamuka okhokhela ibandla le-People's Unity Party.
So siyabona ukuthi uMnangagwa udla lo mthulincube nasona umbone efaka umntanakhe ukuba deputy minister of finance.
Ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Fanele Ncube uthi uhulumende kumele asebenzele uZulu.
Mina bengikhonke khona for a population kumbe ngithi mina in the era esesikuyo this digital world besexpect ukubona more young people in this cabinet to provide solutions ukuze izwe liye phambili ngasike khona izwe lakhiwa ngabanikazi bakhe abantu abasha so far yibo abale future abayithangeleyo ngokuthi khona labo sibayinclude maybe in their numbers ukhona maybe bafunde even as deputy ministers. Ngibone laphana kulokhu la kwashe Mnangagwa. Of course already people be saying ukubona he's doing Roger with need isihlobo lokuthi kumbe ulesenem kamongameli.
Wabafundise ukuqala umsebenzi namhla kulabesifazane abathathu kuphela ababalisa unkosikazi Casey Coventry, unkosikazi Monica Mtswangwa kanye lonkosikazi Opam Chinguri Kashiri. Unkosikazi Mtswangwa obephethe uhlangothi olubona ngokwethula kwembiko ususiwe kwafakwa umnumzana Jennifer Muswere imfundo yaphezulu. Lokho ikhokhelwa ngusikhwica mfundo Amon Murwira ukuthi oluzenzelo luphethwe ngumnumzana Ngqobizitha Ndlovu. UMnangagwa ubisele abanengi akade bekudalela ikhabhinethi ngaphambilini ngokhetho abathi umnumzana Frederick Shaba, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosazana Casey Coventry, unkosikazi Opam Chinguri Kashiri labanye. Ezinye ingcwethi ezicubungela ezonotho lezombusazwe labantu jikelele bathi ababoni kusiba lenguquko ezalethwa ileli dale lekhabhinethi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uzenjalo bayakala abanye abantu kwele Zimbabwe ngokukhethwa kwedale lecabinet elitsha umongameli Emmerson Mnangagwa othi ubisele abanye ngoba bebesenza umsebenzi kahle kusukela ngomnyaka ka-2018 kodwa abakubandla elibusayo bathi wenze abakufunayo njalo okuzakuthuthukisa ilizwe. Kulabantu abadika liqedakali idale lecabinet elethulelwe uZulu ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Bathi kuyamangalisa ukuba ubisele abantu abanjengomnumzana Mthuli Ncube, unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri, umnumzana Kazembe Kazembe, umnumzana July Moyo, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye ababonakala engani kabenzi lutho kuhulumende. Bathi akwaziwa njalo ukuba bazakwenza njani abangene kudale lecabinet okwakuqala abagoqela umnumzana Jenfen Musere, umnumzana Daniel Garwe lezinye iziphathamandla zenhlangothi zikahulumende ezimbalwa. Umnumzana Fortunate Mlalazi olilunga lebandla le Citizens Coalition for Change ngomunye wabasola idale lecabinet kaMnangagwa.
Sibonile icabinet kaMnangagwa ayikho into emangalisayo. Besivele sikhangelela ukuthi uMnangagwa uzayenza yena linto. Satshelwa kudala abantu basiwonitsha ngoMnangagwa, abantu abanjengabo Jonathan Moyo, abanjengabo Grace Mugabe basitshela akula nto ezaphuma njalo kule cabinet. Ngumuhlwa nje kuphela kuzakhithika.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ugcizelele esithi uMnangagwa kakwazi akwenzayo.
Ikhabhinethi leyi akukho engakwenza. Lokhu nje kufana lokuthatha imbongolo ubusufuna ukuthi buzalele zande. Akusoze kwenzakala. Yinto eqale ngo-1980 le. Ilizwe lilambele ukuthi ngabe kulenye ikhabhinethi eke ibunjwe yilaba bebengekho kube yikhabhinethi ezanika abantu umdlalo. Imbongolo ungaze uyifide njani ukuthi izakuzalela kayisezizale babuduke. Yikho khonokho kwenzakala la. Bangafakana nje ukuthi kabayehola badle imali eka-government kodwa kula nto abazayenza. Not even one nje lokukhuluma ngayo nje sikhulumele ukuthi kungaze kwenzakala isiga liphilile liyakhuluma ngazo. This is very disappointing. Njalo igijinywa ilungiswa leyo cabinet kusazakala ukuthi ukhethwa lohambanga kahle. Kumele benze izinto uZulu azikhangeleleyo, hayi lokho. Yikuthi nje izani ivele ilesicoco sokwenza izinto ezingafunwa ngabantu. Yikho lokuzifaka esikhundleni zifaka abantu bengayifuni.
Kodwa kulabanye abathi kuqondile okwenziwe nguMnangagwa. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Believe Gawule okubandla lezano PF njalo owake waba ngusenator esabelweni seMathebelelands North.
Yebo phela umongameli seyethule icabinet yakhe i-team yakhe ayiyeza esebenza layo. Esengena ku-second term yakhe president umongameli welizwe uphinde wabuyisela lawo abanye akade asebenze labo ngobuningi babo. Ikakhulu ngikhangela futhi ukuthi ekwenza khonokho ukuqhubekela phambili kuqondile ukuthi abantu bathi ngasebele ukuze beqhubekele phambili kuqakathekile kakhulu. Ngokunjalo ke nginanzelela ukuthi kulabanye engibakhangelileyo even ku-term yawena le endlule abasebenze kuhle kakhulu bambalwa sibakhona. Labo abuyiselile ngabaqamba nje abalutshwane. Ngithi umuntu onjabo, abantu abanjabo, Minister of Agriculture, Masoka, Mangaliso Ndlovu, Environment, Finance, Umthuli, Ziyambi Ziyambi, Justin, labanye nje engababethanga abasebenze kuhle kakhulu umsebenzi omnyo okhanyayo.
Ugawule uphinde wathi uMnangagwa ukhethe labasakhulayo abalakho ukusebenza kuhulumende okwesikhathi eside.
Ukuthi njalo kube le ngqubela phambili ngiyananzelela kube labanye futhi abangenisiwe abatsha esikhangelele ukuthi labo njengabatsha bazaqhuba umsebenzi ngendlela esikhangelele ngayo ngoba kuthiwa nxa zibotshwa azibotshwa kuphela eziqalisayo kumele zibotshwe lezindala. Ezindala zakhona ziyancedisa ukuthi nxa zidonsa lapha ezindala vele ziyabe zithambile, ezintsha zakhona ziyabe zithanjiswa. So abanye bafundi babe befundisa umsebenzi laba akade bevele bekhona emsebenzini. Ungake kube le cabinet yabantu abatsha kuphela abaqalayo bonke. Lingaba le problem yokuthi yabe liyaswela lapho liqalisela khona. Kodwa nxa ukuthi uvele abantu sebe bayihamba indima, hayi la mabhanga amanye asenze endleleni bayawakwazi laphana kwasala ibhanga yiyo abantu abaqondileyo labo esibakhangeleleyo. Kodwa nxa ngikhangela ngibona hayi ibotshiwe sibe team yakhona, yona ibotshiwe. Yebo phela kade nsizwa abantu bekhuluma ukuthi hawu mama labo ye, kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngiyananzelela ukuthi omama labo bavele kube nikwa amathuba njengakhonokho esikukhangeleleyo.
Akwaziwa ukuba liza kwenza njani idale lekhabhinethi leli phakathi kweminyaka emihlanu kungakenziwa ukhetho olukhulu ngomnyaka ka-2028. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguKips Dube. Umeli we-Standing Dale edale lePhalamende okubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Maureen Gatemaunga, ubotshiwe eHarare namuhla esethuswa icala lokuthuthuzela udlakela ngesikhathi sokhetho. Kubika uTaboka Ncube.
Igqwetha elimele unkosazana Gatemaunga umnumzana Darlington Marange okwinhlanganiso yamagqwetha alela ilungelo loluntu yeZimbabwe yi-Human Rights NGO Forum uthi uGatemaunga ubotshwe endawonye lamalunga amabili awebandla le-CCC besethiswa icala lokuzama ukutshisa imota lwayencintisa kukhetho eSunningdale emele iZANU-PF. Umarange uthi abathathu laba bazamisa umthethandaba kusasa. Umnumzana Gift Ostalo Seziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi amapolisa abophe unkosazana Gatemaunga athunywe ngabaphathi ntambo bebandla leZANU-PF.
Kusobala kithi ukuthi is political persecution, yiku-abhyuswa kwemthetho, abhyuzwa kwamapolisa iZANU-PF ukuthi wonke umuntu obephikisana labo kukhetho liyakwazi kubomguza. Saba le nkinga yokubana abantu beZANU-PF barekhoda besithi fanele silandele labantu be-CCC ababesupporti i-CCC. Omaureen bavictimizwa ngokuthi bawina against iZANU-PF. Chirumanzu namhlanje sile 5 ama members including our MP candidate Honorable Cheza ose othiwe njalo uncitshwe ebhewu namhlanje egweru ngendaba ke yokubana ke iZANU-PF ingavumelani lokuthi iTCC lelungelo lokumobilize lokukhankasa kwele Zimbabwe.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Farai Marapira uthi amapolisa kumele avunyelwe ukuqhuba umsebenzi wawo engaphazanyiswa ngezombusazwe.
Isibatho leZANU-PF athine nezemafamsilo anoita mosha ere basa remapurisa. Mapurisa pakaparwa mosha vane mvumo yekuti basa ravo nema vachiteera matips nezvimwe zvavanenge vachinzwa. Kana vamo Gatemaunga vasina mhosva zvinongobuda pachena.
Amapolisa aqhuba umsebenzi wawo nxa kulecala elimangaliweyo. Abe-CCC njengabantu abathi bamela uzibuse lokuvikela amalungelo oluntu kufanele babe yibo abaphambili ekukhuthazeni abantu babo ukuthi bengahambi betshaya abantu. U-Honorable Barbara Rhodes wahlaselwa wangena esibhedlela, singakhangela eSunningdale. Ukhansila wangena esibhedlela, imota yakhe yatshiswa, abanye batshaywa. Thina sithi nxa kulecala umuntu kayebike emapoliseni nxa engowezanu-PF, sithi umuntu kabotshelwe icala lakhe. Kodwa abe-CCC bathi bona nxa bengatshaya lokulimaza abantu akufanelanga babotshwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezomnotho uMnumzana Effort Dlela Ncube owenhlanganiso emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi umthetho weZimbabwe kumele usebenze ungakhethi muntu.
Ukuthi i-election kayilethanga nguquko lizwe lokhu liyileliyane lidala elingahloniphi umthetho elingahloniphi amalungelo abantu elingavumeli imbono ephikisana leyalabo basezihlalweni. Icala lakhe yikuthi ukhulumela abantu kakukho okunye kuveza ukuthi sisenkingeni enkulu njengelizwe. Ngabe umthetho usebenza ngendlela awafanele usebenze ngawo, ungakhethi umbala womuntu, ungakhethi ulima lolunayo, ungakhethi ubudala bakhe kumbe ubuncane bakhe, ungakhethi ukuthi ungowaliphi bandla lezombusazwe, ngabe kakula nkinga. Inkinga esilayo elizwe leZimbabwe yikuthi umthetho wethu uyakhetha ulobandlululo, ulalabo ababotshwayo, ulalabo abangabotshwayo.
Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukhuphe umbiko wesithi sebebo phelu Gatemaunga, uClyde Mashojera, loDaudi Jesupo besethiswa icala lokufuna ukubulala umuntu kanye lokubhidliza impahla. Abathathu laba kubikwa babesebenzisa imota kankosikazi Gatemaunga lezinye ezimbili ezingakaziwa ukuthi ngezabo bani. Elinye ilunga lebandla le-CCC uMnumzana Job Sikhala uselenyanga ezilitshumi lanhlanu esejele kodwa engatholakala ngeli cala njalo encitshwa ithuba lokukhupha imali yesibambiso. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube.
Siyongena kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usephumele esigondiso ezintsha ezilawula ukuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ezizanceda ukwehlisa inhlungu nxa umuntu engahlaselwa yiwo loba ukulaliswa esibhedlela. Libikwa beseliqonga inani lababanjwe yi-COVID-19 emavikini ambalwa edluleyo kodwa lingaqonganga okwedlula isikhathi sinye sanyakenye. Abo ohlangothi lwabenhlengi edolobheni le-Dra kwele-Libya bathi inani labachabalale engozini yempompoma zamanzi eyenzakale empumalanga yalelo lizwe seliphezulu kwenkulungwane ezimbili 2300. Abazinkulungwane ezilijumi 10,000 kubikwa ukuba ngabaziwa ukuthi bangaphi. Iziphathamandla zenhlanganiso ephathisa ngezikhathi zobuzima emhlabeni wonke jikelele i-Red Cross bathi bacela uncedo oludlula izigidi ezilikhulu zamadola eMelika $100 million lokuyanceda kwele Morocco ngemva kwengozi yokuzamazama komhlaba okubhubhe khona abantu bose abafika inkulungwane ezintathu 2900. Abasakhulayo abanqobe ukhetho lokuba ngamakansila kanye lokuba ngamalunga edala lephalamende sebethembise ukuthi bazasebenza kuhle labanye babo elizweni, kubika uTopias Mutsingwa.
Amakansila namalunga edala lephalamende bathi bazasebenza gadalala ukuthi impilo zabanye babo abangontanga zithuthuke ngesikhathi bekhona ezikhundleni lezi okweminyaka emihlanu elandelayo. Omunye wabatho njalo ngumnumzana Eric Gono omela iLobengula Magwegwe kobulawayo webandla eliphikisayo le-CCC.
Wa products of election that was never free, never fair, never credible. Kodwa ke nxa sisiya lapha eParliament we are going there to fight for isiphezi sabasakhulayo. We are going there to amplify our voices, our my youth, abayibo abaphuma bayavota ngobuningi babo. We are going to do ama consultation forums amaningi kakhulu. Sinikeza ontanga ithuba lokuthi besitshele ke ukuthi wapi ama-issues abafunayo ukuthi siye walela phezulu.
Unkosikazi Thathenda Mavetera, ummeli weChikomba West edale lePhalamende engowezano PF njalo owanikezwa isikhundla sokuba ngumphathintambo ogatsha olubona ngezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ICT, uthi laye uzafuqa ukuba imithetho ephakamisa intsha ilolongwe.
When we concluded the last parliament,
kulemthetho ethile elokwenza labatsha engenisa ngoba yimithetho esebenzisekayo elizweni eyasungula kudala lephalamende eledluleyo. Mina ngizazama ukuthi leyo mithetho efana le-Youth Bill ikhangelisise ngokuphangisa ukuze abatsha bethole okulingana labo ngokusemthethweni.
Osakhulayo okubandla le-Movement for Democratic Change, ibandla elingenelisanga ukuzuza untanga owanqobayo kumbe bani owebandla leli, unkosikazi Caroline Moyo uthi isifiso sakhe ukuthi ontanga abakhethwayo bekufake emgceke ukuthi isiqinti sabasakhulayo siqakathekile.
Ngiyazi ukuthi kukhona kuningi abakuthembisa abantu and ezinye zezithembiso zabo abasoze bekwazi ukuzifezekisa. Lokho siyakwazi but besifisa ukuthi leven koze bakwazi ukuthi bathi u-advocate untanga ukuthi lathi sikwazi ukuphila ngcono, sikwazi ukuthi sibe recognized.
Umbono lo usekelwa ngomunye olwela amalungelo abasakhulayo laye enguntanga uGifford Mlawuthi odabuka eGweru.
Yes, bangenile abasakhulayo lapho but remember ukuthi bazabe besebenza under system ekhona. Lapho yikho kuzaba lenkinga khona ngoba kule minye imithetho ifuna ukulolongwa ukuze iphathe kuhle abasakhulayo. Ukuyilungisisa lokho kuthatha isikhathi eside.
Wengeze uGifford ethi bafuna uncedo amakansila namalunga edale lephalamende abangabontanga.
Abadala abangamakansila labameli bedale lephalamende kumele benike uncedo laba abatsha abasanda kungena. Bona ontanga bakhona kumele bethakazelele ukufundiswa ukuze bephangise ukubona ukuthi zenziwa njani izinto. Baningi abasakhulayo elizweni abavule amehlo abomvu befuna ukumelwa yilabo abasezikhundleni.
Ingcweti ecubungula indaba zabasakhulayo unkosikazi Mendi Manyathela wasePlumtree yena uxwayisa laba bameli ukuthi bebekwazi abakulandileyo ePhalamende lakumakhansili.
Yikho vele esasikufuna ukuthi sithole inani labasakhulayo elikhulu ezikhundleni. Ngingabaxwayisa ngisithi liyakwazi elasithengisa khona, sizabe selikhumbuza ukuthi ligcwalisise. Lingakhohlwa lapho elivela khona, selithaphuza ubunandi obubuya ngamahofisi enu. Kuthi njalo abanye benu abakathathi lokuthathwa, zibambeni bafana lamankazana, lingasetshenziswa yilaba abasebekwazi ukuthi liqutshwa njani iPhalamende leKhansili.
Loba ikomitsheni ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ingakethuli inani labasakhulayo abanqobayo ukukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo, ezinye inhlanganiso ezibona ngezokhetho zisebenza zizimele zithi lonyaka kulabasakhulayo abaningi abanqobe bathola izikhundla zokuba ngamalunga edale lePhalamende lokuba ngamakhansila. Kulezikhundla eziningi njalo ezatholiswa abasakhulayo phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izakhamizi zewange ngaphansi kwenduna umvuto zikhala ngekusasa ebuluvilivana yabafundi ikakhulu laba abazaloba imihloliso kusukela ngolwezi. Bathi liyehla izinga lemfundo esigabeni lesi, kubika uNokuthaba Dlamini.
Bathi imbangela yalokhu yikusweleka kwengwalo, abasekela ababalisi, imali yama-school fees kanye lesimo esibi sendlala esigabeni lesi. Bathi njalo abanye abantwana kabaphuchi izifundo zabo ngenxa yalokhu. Unkosikazi Zodwa Phiri ohlala eBH10 olabantwana ababili abenza u-grade 7 uthi ukhathazekile ngekusasa labantwa bakhe.
Ubuhlungu nxa abantwana umntwana ehlezi ukhangelela ukuthi umntwana akafunde, egcine sokungumntwana ohlezi ekhaya ongasafundiwe. Manje ngendlela zoyiswelo zokuthi siyaswela abazali, akulalutho abazali badubekile sihlezela ngendishisa kanje. Sihlaliswe ukuthi abantwana bahluphekile, sizama ukuthi befunde abantu bethu, but kuyehlula ngempilo manje esiyiphilayo manje ngalumumo ngaye. Simcela ukuthi ngasiyancediswa.
Umnumzana Musa Ndlovu wesigabeni seBH27 olabantwana abathathu abafundayo laye ukhala ngohlupho lunye.
Sihlola ukuthi kwesikhathi abantwana bayasukuluzeka esikolo nxa kuthiwa kabhadalanga, esizwa abanye abantwana bebhadele kuyabahlukuluza abantwana bonkana. Okunye okukhona kusezindabeni zendlala, kulendlala kakhulu emakhaya. So umntwana nxa ehamba esikolo engadlanga kufike ehlukuluzeke kakhulu esikolo, kasafundi ngendlela eyiyo. Esilesikhala sokuthi aluba uhulumende uyangenela kakhulu ezikolo, kube lokudla okuhamba ezikolo okudliwa ngabantwana khona ngale.
Unkosikazi Pauline Sibanda laye uthi udonse nzima ekuhambiseni abantwana bakhe esikolo ngeviki ephelileyo.
Kuthatha indlala, kuthatha into zesikolo, ukuthi ama-inform, ama-school fees, amabhuku. Kusijonsi senzima, siloko ukuthi lakathesi lokho sididekile ukuthi singenze njani kasikwazi. Uhulumende besicela ukuthi ngabe uyasincedisa ukuthi i-school fees siyehle ngoba kunje siyi-$15, ngiye nje ubaba akasebenzi, sihlezi.
Umnumzana Mishek Muzamba olabakhe eChimbombo Primary School ukhala ngemali lokungafundiswa kwabo grade 7 ngekhefu.
Abantu wananisikhathi sokuthi bavalile kabasazuzanga ithuba lokungazi lokufunda njengansukwini ukuthi ama grade 7 kwesinye isikhathi bavala nge-short time babe sebebuyela esikolo belungiselela ama-examinations. So singazi njalo ukuthi okwakathesti bayadonsa njani njengoba ukubhala lelo kuze nomnyaka susiyaphela.
Unkosikazi Phiri ohlala endaweni le laye uthi ulokudana ngezinga lemfundo eliya lisehla ngayo esigabeni lesi lesabelweni seMathebeleleni North jikelele.
From last of last year na last year, hayi abantwana bafeyilile esikolo, akulaluka. But iminyaka le edlulileyo hayi bekungcono ngoba impilo lokhu isoma, isiyaphambili. Iyawoma impilo ukuthi kubuhlungu emntwaneni, kube buhlungu emzalini ngoba uyakungafisi ukuthi umntwana ohlale la ekhaya eyileso sini.
UNdlovu ukhala njalo ngohlelo lwe-continuous assessment of learning activities athi lusinda abazali ikakhulu abasemaphandleni.
Especially emakhaya akula data abalamafoni abangayenza khona amagugu yabo, so konkana kuyenza umntwana esalele kakhulu emuva kukhala ukuthi aluba kulenye indlela engenza ikhala ibe ngani yaphuma. Sembona ngani kusikhathi lokho kwaqala ikhala lama results angikhona ngani ayehla kakhulu abantwana. So yesile sikhalaza ukuthi ngekhala aluba sibili kumbiyami ikhala.
Ngokutsho kohlangothi lukahulumende olwe primary and secondary education, isabelo semathebelele North silezikolo ezingamakhulu amabili lengxenye 223 emaphandleni, kodwa kumpumela yemihloliso yomnyaka ophelileyo iveza ukuba izikolo ezingamachumi amahlanu zehluleka ukuthola oyedwa owapasayo. Nyakenye lakho ezifika phose ikhulu 85 lazo zazile 0% pass rate, njalo bathi laba ngabezikolo zesigaba nesebubi Lupane, Cholocho lezinye. Imizamo yokuxhumana loyisikhulumeli sohlangothi lolu umnumzana Thongana Ndoro yehlule ngoba umakhale kukhwini wakhe ebengabambeki. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Abantu abangizwayo endlebeni bathi inyanga kaMpandula iqakatheke kibo njengoba bethola ithuba lokwazisa abantu ngendubo abahlangana lazo kanye lokukhankasela amalungelo abo. Utabo Kancube uxoxe ngodaba lolu loSamantha Sibanda omela amalungelo abantu abangizwayo endlebeni ephansi kwenhlanganiso ye-Science of Hope Trust.
Nxa sikhangela i-Deaf Awareness Month, iqakathekile ngokuthi abantu abangezwayo endlebeni labo bayabefundisa uzulu mayelana lamalungelo abo, ukuze impilo esiphila kiyo even ku-society layo ikwanise ukuthi yamukele abantu abangezwayo.
Kuyini okwenziwayo kulinyanga njalo kuphathisa abantu abangezwayo endlebeni ngandlela bani?
Kulenhlelo eziningi kakhulu eziyabe zisenzakala njalo zithunga nganyelwa ngabantu abangezwayo endlebeni. Nxa sikhangela yena uSeptemba ngokwakhe wake wayenziwa the first ever World Federation of the Deaf Congress. So nxa sikhangela uSeptemba, it's a very significant month empilweni zabantu abadeaf. Kulezinye izinto ezinjenge Declaration of the Rights of Children who are deaf esizenzakele mayelana leyona lenyanga. So nxa sikhangela kulenhlelo eziningi eziyabe zitshengisela ukuthi abantu abangezwayo labo endlebeni bayenzani kusociety yethu, bayenzani ukuze bethuthukise amazwe ethu. It's very significant ngoba sizabona izinto eziningi abazenzayo, even ama-rights abawakhalelayo kumbe ezinye izinto abayabezifuna bezidimanda from ama-government ethu.
Sikhangela abantu abangezwayo endlebeni eZimbabwe, ubona abantu laba bephathiswa na ukuthi baphatheke ngokugcweleyo ekuthathweni kwezinqumo elizweni ukuthi benelise ukuphila impilo efana labanye? Lokhu ukubona kusenzakala na eZimbabwe?
EZimbabwe, according to the National Disability Policy, about 11% of the population yabantu abakhubazekileyo balama hearing impairments, abazwa endlebeni kumbe balama any other problems ngendlebe abadiagnosiweyo. So nxa sikhangela inani leli ngelabantu abaningi kakhulu. So nxa mbona eZimbabwe sisasilela enhlelweni eziningi, i-sign language ayikatholakali indawo zonke like ezibhedlela, asikayifaki ku-curriculum ezikolo. Kunama strides amaningi njalo sesiwayenzile like ukuyenza one of the 16 official languages eZimbabwe.
Njengenhlanganiso ye-Sign of Hope, kuyini elikwenzayo ngalinyanga ye-Deaf Awareness Month liphathisa abantu abangezwayo endlebeni?
So thina nge-Deaf Awareness Month sizalontsha i-national budget in sign language. Iyo into engiyibona esesiyenzile eyi-first thing yokuthi iyenzakale, i-national budget ifakwa ku-sign language. Njalo sizaba nesikhathi sokuthi International Week of the Deaf sibe lama programs inhlelo esiba lazo ku Zoom sikhuluma labantu abavela phansi lonke sizaba lama partners eKenya sibe lamanye ama partners akwamanye amazwe lokhu kuza sinceda i peer to peer education yethu leyi izasifundisa ukuthi abanye kwaye kwamanye amazwe bayenzani
lo ngonkosazana Samantha Sibanda ubekhuluma lo tabo kwanqube eseHarare sikuba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvelisa ngenjabulo ngumthembu osithembayo ogibs dube lilale lingakhohlwa ilife jok phela yalandela.